Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomgqibelo omhlaka 24 Nhlangula 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amabandla ezombusazwe eseqalisile ukukhankasela ukhetho kodwa kungelamanyana.
Ungakhangela izanu isembusweni kodwa benza ngani yibo abaku-opposition babhizi bayakhankasa lapha bayenza amarali lama-YouTube ngoba bayakwazi ama-YouTube aqakathekileyo.
Imitshina yokubhalisa abavoti ikhangelelwe ukufika elizweni kunyanga ezintathu ezilandelayo.
Umtshina lo nxa ubuya kuzarejistra njani khathesi le-voter education idayekaqalisi and le mtshina lo banje basinike 90 days ukuthi imtshina yona le ebuya elizweni asihlali laqiniso ngakho ngoba ngenye into sibile esikhala kakhulu ngayo.
Ibandla leMthwakazi Liberation Front selikhethe amalunga azalimela kukhetho lokudinga amalunga ayidale lephalamende. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amabandla ezombusazwe aseqalisile ukukhankasela ukhetho kodwa kungelamanyano. Lokhu sekuthiye abanye belemibuzo yokuthi mehluko bani ozakwenza ibandla lezanu PF linqotshwe nxa kungelamanyano. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi yecubungula ezombusazwe uMnumzana Zenzele Ndebele.
Mina ngombono wami umanyano uzaba khona emavikini nalawa amabili amathathu alandelayo ngoba opposition ba desperate ukuthi umanyano uzanazela ukuthi kwesinye isikhathi bakhona abantu ama-senior politicians aku-MDCT angawufuni umanyano yimbono wakuqala. Okwesithu ukuthi kulo muntu onjengojoyce mjuri ocabanga ukuthi yena nguye omele elide i-coalition ikokuba bambileyo ngoba bajombile bafuna imali emakiweni nabanye abantu abasapotayo bona ngani kusiyaphela nje kusiyafika duka July besebenzile umanyano nalowo but I don't think ukuthi yikho okuzaba winisa election ngoba generally ba relaxed. Ungakhangela izanu isembusweni kodwa benza ngani yibo abaku-opposition babhizi bayakhankasa lapha bayenza amarali lama-YouTube ngoba bayakwazi ama-YouTube aqakathekileyo. Kuqakathekile ukuthi i-opposition ayizelele ukuthi ukhetho lwa-next year nxa amanyisa angeke ngavota kuzaba lotshintsho olukhulu but izanu ibhizi kathesi iyakhankasa kuri ngokuthi opposition indaba voter registration ukuthi bona iveki ituwenzele ukuthi uregisterwa kumele ube le proof of residence. Lokhu kuaffecta kakhulu abantu abahlala emadorobheni ngoba uzanazela ukuthi abantu abaningi abasupport MDC ngabantu abasakhulayo abahlala emadorobheni abangelazo izindlu zabo ukuthi proof of residence izabahlupha. Kodwa ke abasupport izani abaningi bakhona abahlala emakhaya ekhaya kudingakala proof of residence ukuthi bona uregister uyahamba ku-chief laphana mbosobhuku ekubhalela incwadi. Umbono wami laba abasekela izanu wayebehlala emadorobheni bazahambe ema-ofisini ezanu benikwa izincwadi eziphruve ukuthi bahlala nga ebe-opposition beswele i-proof of residence naleyo bengaregister ngobuningi. So mbona ngani kuqakathekile ukuthi i-MBC ivula amehlo nxa befuna ukuwina beqalise ukusebenza ngento zento zabo-voter registration bezithale nje cot but ubuhlungu bakhona ukuthi i-opposition nje isikhathi esiningi badala uma bevanga izikhundla bebala ama-egos amakhulu kakhulu to the extent ukuthi they are so much worried about i-power ngokwabo than ukuthi bekhangele izimbabwe yakusasa. Ngalokho-ke nxa bengahlakaniphanga kumbe bengatshintshanga indlela zabo izanu yakwadla bebangayo.
Alo-ke uMnumzana Zenzele Ndebele, ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba lwezokhetho. Imitshina yokubhalisa abavoti ikhangelelwe ukufika elizweni kunyanga ezintathu ezilandelayo. Lokhu kulandela ukukhethwa kwenkampani yakwele China iLaxton Group ukuthi ithengisele iZimbabwe imitshina le. Kodwa amabandla aphikisayo athi imitshina le iza kuthi ifika kuqale ukufundiswa abantu ngokuthi isebenza njani lapho kuyabe sekungasela sikhathi. Sixoxele siphatha amandla esibona ngezokhetho kubandla le MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube, unkosazana Ellen Shiriedenga.
Besikhali ukuthi yona izeki siyazi ukuthi yibo abalelungelo lokukhetha ama-observers lama-monitors. And then esikhathini esiningi bebevalelwa phandle abantu abaningi. So thina sifuna ukuthi i-process yona leyi ibe under serious scrutiny. Kube lama-observers abantu abazabona ukuthi uhlelo lolu lokurejista kwabutsha kwabantu le mtshina yawena le ye-BVR ukuthi iyasebenza kuhle, akula abantu abaxotshelwa khathani ukuthi bengarejista. So thina ngeninto yena le sibili esikhala ngayo ukuthi let there be serious monitoring. Izeki kayivumele ukuthi abantu bonke abalelungelo lokumonitor loku-observa i-process yona le yokurejistisa abantu ukuthi kwenzakale. Into njalo okunye esikubonayo njengebandla le-MDC yokuthi in terms of ukurejista kwabantu emthinweni yona leyo, besikhala ngendaba ze-security ukuthi kasifuni esikhathini esiningi njengalokhu ade sikhala ngokuhezole le edlulileyo ukuthi bekukhanya ingani bekulokunye ukuxokozela okuthize singakuzwisisanga ukuthi sigcine sibona for instance last election abantu over 300,000 abantu baxotshe ukuthi thaizwe amabizo abo hhayi yikho ku-voters roll.
Kanti-ke khona kuthiwa kuyaqala nini ukurejista abantu njengoba kukhanya le mtshina yakhona ingakafiki?
Ngemva kwenyanga ezintathu. But nxa sikhangelisisa ukuthi sona isikhathi sama-elections kasisekho khathesi kunje somethi ngabe imtshina isikhona befundisa abantu besenza i-voter education ukuthi no umtshina lo nxa ubuya kuzarejista njani. Khathesi le voter education ndayikaqalisa and le mtshina lo banje basinike 90 days ukuthi imtshina yona le buya elizweni ahlale aqiniso ngakho ngoba ngenye into sibile esikhala kakhulu ngayo ukuthi izeki kayisinike a-proper roadmap, isinike isikhathi lenhlelo ezimele zenzakale ukuthi u-election le eka-2018 izibo isike zonke sezilungisisi ngoba nxa sikhangela khathesi khangela ukuthi akuselasikhathi. We have got about less than 12 months to i-election ya next year. So ngenye into esikhala ngayo ukuthi hayi izeki kayisihleshe mashinyane ngoba le 90 days yona le mina mboni ngani akusela sikhathesi ngoba nxa sikhangela Chris kumele ukuthi one abantu kumele beqalise ukukwenza i-voter education befundise ngemtshina le betshele ukuthi no lonke ade livota kuqala amabizo ningasekho ku-voters roll. Secondly sikhuluma ngokuthi nxa kube le piloting ku-test imtshina yona le khathesi isikhathi sokutest imtshina yona le kayisekho. And thirdly abantu be-register. Fourthly sokuzame ukuthi abantu laba benzani befakwe kugwalo lolo le-voters roll. So ngiboni ngani ngesikhathi lesi esikhona amboni ukuthi izenelisa ukwenza izinto zona lezi ngemfanele. Njalo thina esikukhalelayo ukuthi thina ngoba njengamabandla aphikisa besikhala kakhulu ngendaba ye-voters roll yona le ukuthi i-voters roll yona le yayingani kayilungisiswe kangakho njengoba besikhala ukuthi kube kulabantu ade abafa kudala labanye ade bekhona bekuthiwa ade bevotile ngaphambili bekuthiwa kabakho ku-voters roll. So ngezinye izinto ezokuthi kakulungisise ngemfanelo. Thina kasifuni ukuthi kusasa nxa i-election le isiyenziwe sibe sesikhala futhi sithi hayi i-voters roll le
lo ke ngunkosazana Ellen Shiriedenga isiphathamandla sebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lesibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930-6065 la ku 15460 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet bukele ethi www.voaindebele.com la ku Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Ibandla lemthwakazi Liberation Front selikhethe amalunga azalimela kukhetho lokudinga amalunga edalela eParliamente. Leli bandla lithi lizancintisa kuzikhundla zokudinga amalunga edalela eParliamente esigabeni seMathebeleland lenkabazwe kuphela lamakhansila alezo zigaba. Sixoxe lomkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngiyabonga mfowethu, kuliqiniso ukuthi siyalungiselela ukhetho oluzayo. Kunje mhla ka 1 July next week siyake seGwanda North sikhankasa ebadaleni sibatshela ukuthi bavotele ibandla labo umthwakazi Republic Party ukuze simele amalungelo abo lokuhlupheka kwabo.
Abazancintisa bedinga ukuba ngamalunga edalela ephalamende, libakhethe njani njalo baningi okunganani?
Sikhangelele ukufaka amalunga indawana zonke zeMathebeleland, njengathi ugoqela iMidlands leMathebeleland, ogoqela ukuthi iMath North lama-seats angu-18 ePhalamenti, iMath South le-18 ibulawa ile-12, kanti laseMidlands futhi lakho sikufake kuzo zonke indawo kulabantu bakithi khona.
Libakhethe njani? Lenzile lokhu yini okuthiwa ngama-primaries?
Sina-ke sikholelwa ukuthi abantu bakhethwa ngemisebenzi yabo, sinanzelela ukuthi abantu bakhephebhuyile ezindaweni zabo, batshengisele ini ukuthi abantu bayabamela. Ngoba sinanzelela ukuthi into yama-primary elections le kwamanye amabandla igcina isidala inzondano lokuthi abantu bathenge bengamelanga bangene ezikhundleni ngoba besebenzisa izimali.
Manje kumongameli lapho lizayenza njani njengoba lincintisa esigabeni sikamthwakazi kuphela?
Kulapho ngeneli imfowethu, ngoba vele thina esikufunayo yimthwakazi. So ngezinye indlela lapho okukhankaselwa khona umongameli asingenele, thina sifuna izihlalo zethu zonke ezitholakala komthwakazi ukuze sikwanise ukuzidabanyela lokuzenzela lokho esifuna ukwenza, sisebenzela abantu bakithi.
Manje lapho okuvotelwa khona umongameli, litshela abasekeli benu ukuthi benzeni, bebhaleni khona?
Lokho besingakaphumi lakho, ngoba vele ayisikho thina esiphezu kwakho. Kakhulu sinanzelela ukuthi sihlala sitshela abadala ukuthi ayisithi esafaka uRobert Mgabe, ngokunjalo futhi ayisithi okumele simkhiphe. Bona abamfakayibo kumele bamkhiphe, abantu beMathebeleland abamfakayo uMgabe ngo-1980.
Zikhona yini ingxaki elihlangana lazo lapho likhankasa?
Ya, ingxaki sesekhona, ikakhulu ingasibhekane lento yama-resource lahluphayo, ngoba ahlupha umuntu wonke. Thina silibandla elizincedisa ngama-members alo, kanti okunye siba lama-challenges. Amapholisa athatha isikhathi engafuni ukusikliya, kwezinye indawo engasikliyi, kodwa-ke kwezinye indawo bayasikliya. Yikho next week sizoba lo mhlangano khona le eGwanda North.
Alo-ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Liberation Front, obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafowembula.
Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama onguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngixoxa lomgcini sihlalo webandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Walsh Mencube eMathebeleland South, umnumzana Pilot Ndebele. Ngiyakwamukela kuhlelo, Ndebele.
Ngiyabonga baba Nkomo.
Ye, kuyini okwenzakalayo esabelweni sakho?
Abantu kulezi suku abakhuluma ngako kakhulu indaba yokubambana kwamabandla.
Bathini, bayakusekela na?
Bayakusekela kakhulu, ngoba wonke umuntu okuma opposition party kungakhethelekelanga ukuthi yiliphi ibandla, abantu bathi ukubambana kunokwana kuphela kutshengisela ukuthi 2018 izanu kayisekho.
Ukhuluma ngezanu PF, sabona kukhetho olwedluleyo ingena mpela igxila impande eMathebeleland South ngenxa yokwehlukana kwamabandla aphikisayo. Bakunanzelela yini abantu khonoko?
Abantu bakunanzelela kakhulu, yikho ubona i-leadership yamabandla wonke bezama ukuthi ngabe bonke abantu bayathi gwaqa ndawonye, ngoba ungakhangela izihlephuhlephu zineziyana ichi constituency wawuthola ukuthi ungahlanganisa amavoti amabandla la ayephikisana lezano, inamba yabo yayiphezulu. But ngenxa yokuthi kwakungabanjwananga, so sekutshengisela ukuthi abantu bangabambana, akuthandabuzeki, izanu yabe isihambile.
Liyabakhuthaza yini abantu ukuthi babhalise njalo bavote, ikakhulu ontanga?
Abantu sesiqalisile ukuthi sibakhuthaze kakhulu ukuthi bengethuki ukuthi bethi hayi, njengoba nikathethi sekuza qalisa ukurejista butsha kumbe kuthatha ama-fingerprints kumbe kwenziwani, bengayethuki bese besithi maybe bazazikhangela kumbe sesivotile. Siyabakhuthaza ukuthi sukumani ngobuningi benu liyevota, ngoba ukuvota libaningi yiko ukuphuma kwezano.
Akekho yini oseqalisile ukwethusela abantu lokho esiya ke sikubone kusenzakala nxa solusondela ukhetho.
Hayi, kabakaqalisa ukwethusela ngoba ngakhangela indawo eziningi ngaphandle nje komonakalo osukwayenzakala lapha insiza abantu abathiselane khona imizi.
Ukona lizabakhombisa njani abantu babandebele balivotele ngoba siyazi sesike sabona ngesikhathi sokhetho iZANU PF yabuya lokudla ama rice bebaholela abantu bebile mtsaro becine bebavotela lanxa nje lichona likhala ngokuthi kulokuqilibezela kodwa liza bahuka njani abantu lizabakhombisa njani sibona ukuthi ilakho kubuya njalo iZANU lokudla kunye eyakhe kunika abantu
abantu sebakubona sebekufundile njalo ukuthi banikwa amathothi ayi 50 cents banikwa ama rice into oyidla uhambe uye toilet engancedi ngalutho sebekubona ukuthi khathesi abantwana bayadubeka baphandle base South Africa base Botswana ukuthiwa ngewenzi njengenhlanzi abantu sebekubona lokuthi no bakhalela ukuthi amabandla kavambane wonke umuntu uza kuyavota ngoba abantu bona yiwo abazitsholoyo ukuthi no esakwenziwayo sithengwa langamahenki langamantsaro kakusincedanga ngalutho nako kathesi idevolution esasiyifuna kabayifakanga izanu yayigqibela
ziyehla injiva ngompalakazi lilohlelo na lokuhlangana lazo kumbe lokuhamba lingena emakhaya lapha lizikhuthaza ukuthi lazo zibhalise njalo ziphende ukuzo vota
sesiqalisile ukuthi siqalise ukuthi sihambe singena emzini sitshela abantu ukuthi bakithi singathabeli kuphela ukuthi amabandla abambana singabambana singarejistanga akuphumi lutho okuqakathekileyo ukuthi sibambane njalo sikwazi ukuthi singabambana abantu kabarejiste ngoba la izalo injiyana ngobuqili bayo izatshela abantu babo nababalutshwane bekuhambe beyevota so ma singatshelanga kudazanga abantu ukuthi kabasukume ngobuningi abaphakathi labaphandle ispetali ontanga bengakhalali ngoba ukukhalala khonokhona kuyenza beyale belokhu bedubeka siyabakhuthaza kakhulu labo bayakubona
hayi bekukuhle ukuba lawo kuhlelo babandebele siyabonga
siyabonga lathi babo
Veli lalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lomgcini sihlalo weMDC ekhokelwa ngumnumzana Walshman Ncube eMathebeleland South umnumzana Pilot Ndebele asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntunga milinkomo
ngukama
namle
Siyabonga ntungameli inkomo kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa lesiphatha amandla sebandla le MDCT unkosazana Dorcas Sibanda Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
Ngiyabonga
Ya ungasitshela ukuthi ubona njani ukhetho lolu oluzayo ukuthi kungazalwa ngomone la
Into ekhona lapha ikukhuthazana ngathi ngithatha ithuba leli ngikhuthaze uZulu wonke umntana wonke weZimbabwe ukuthi into ezenzakalayo esizenzakala khona phe eZimbabwe kayisikho esikufunayo thina abantwana beZimbabwe besikhangelela ukhetho Kathi sesokuthi thina abantu beZimbabwe ukuthi siphume ngobunengi bethu siye vota siyofaka uxawe endaweni efaneleyo lapho sibona khona ukuthi sizakhetha abantu abamqoka abazasikhokhela ngendlela esiyifunayo thina ngizakhuluma kakhulu ngikhangele lesisekelo sombuso ukuthi lingakhangela isekelo sombuso lisibhalile linabantu beZimbabwe kodwa kasilingiselwa into zonke lazikhulumayo ukuthi sifuna zenziwe akulanto ekhona ekhona singakhangela uhulumende lo khona isikhathi sakhe sesanele sokumele akhitshwe ngoba yonke into abayikhulumileyo ukuthi sizayenza lokhu senze lokhu senze lokhu akulanto abayenzileyo bathe bengena kuhulumende bathi sizathi nge-100 days sesicreate 1 million jobs i-1 million jobs leyo kanti bona basho awuthengisa ama-juice card kutho ukuthi lama-graduate layo sokumele athengise ama-juice card anti liyabona ukuthi ezinye izinto esingazifuniyo zona ezi ukuthi sibe siqandelwa amanga thini ama-industry elokhu evaliwe and ezikolo singakhangela khathesi abantwana besikolo bacina ukuthola amabhuku thina siku government siku inclusive government lakhathe abantwana besikolo abakathola amabhuku emabhenki ngikhuluma kunje abantu sebedinga amabhokisi ukuthi bayandlale balale bezama ukuthi ba withdraw imali kusasa bephiwa lawo ma $20 ngelanga umuntu omdala aphume ekhaya aphiwe $20 kasakwanisi lokuthi athole umholo wakhe sokuyingxabangxoza kuselanto ehambayo ekhanyayo elizweni so nxa sikhangelele ukukhetha abantu konke khonoku abakukhangelisize bakucubunule babone ukuthi nguhulumende ozabe esikhokhela yini lo ozabe sizafika ngaphi silokho silingisele uhulumende wezanu-P F esenza esiphatha ngaleyo nje
kodwa-ke nanku siyabona nxa bebiza imihlangano babuya ngobuningi abantu bezanu kutshengisi na ukubana umongameli Mgabe lokhu elosekelo
abantu labantu ngahambi ebabuzisisa abahambi ngokuthanda kwabo benza kokufuqa ukuthi hambanini abantu bengena ezindlini betshela abantwana ukuthi kulomyuti wonke kaphume emhlanganweni umhlangano kawumelanga ube ndalo thina izikhathi eziningi nxa umongameli wethu ebuya upresident Tsvangirai ebuya kumbe ubuya ewhite city khonaphana asukaze sifuqa umuntu ukuthi uyanini emhlanganweni thina siyafaka kuphela i-advethi yokuthi ubaba uTsvangirai uyabe khona abantu bayaziphumela ngokuthanda kwabo bebuye bejabulile akula kuthi uyabanjela uswazi kumbe ubanjela induku ukuthi phume uye emhlanganweni izikhathi eziningi abantu bona bana babe benze okokufuqa ukuthi hambanini lingekele ukuhamba kuzoyenzakala lokhu lalokhu khathesi ku-social media khona ababesibona nje ngihleke ekuseni betshengisa ama-youth efosele ukuthi hhayi kumele lithi mama lifuna lingafuni kumele liphume libuye livote oza ungasozavote uzabona izikhathi eziningi abantu babesethusele ikwethuselwa lokho bathathe emakhaya ngamabhasi bathathe emalokishini lapha ngamabhasi uthiwe hambanini besethuselwa umuntu kafoselwa ukuthi hamba ku-political party enje ama-political parties ngidoza registered political parties umuntu uyavunyela ukuthi akhethe ukuthi kangifuni kumbe ngiyafuna pho nxa usufoswa hayi kayisikho ayisikho sikukhangeleleyo ukuthi kwenzakale lokhu
manje pho ibandla lezanu-P F linganqoba njalo-ke
alikaze liwini ibandla lezanu-P F abakwenzayo ku-rigor from 2002 abakaze bawini i-election labo bakwazi khonokho abakaze bayiwini leyo election abakaze bawine nini abakaze bawini i-election babe be-rigor kuphela indawo encane engalezini abantu zobe sithi kuvota abantu 15,000 bebathatha ngapha abantu 15,000 i-rigor yona le abakaze bawine i-election bawine i-election ngaphi lapho abake bawina khona i-election there's never one election eZimbabwe la lokho yinto it's an open secret yinto eyaziwayo le
hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga kakhulu ngifuna ukuthi ngikhuthaze abantu abalaleli ukuthi bakithi asiphumelele ngobuningi bethu kakhulu abantwana abancane labanesingathi ngama-youth abaqeda isikolo siphumelele ngobuningi bethu siyerejista imake sure ukuthi singena kukhetho sifake uxa endaweni esibonayo ukuthi kule bantu abazasikhokhela abantu abazasikhethela ukudla abazasilethela amagesi abazasilethela i-employment ukwenzela ukuthi sihlale sichwelezile elizweni lethu
hayi sibongile kakhulu
ngiyabonga
Loge bekungukosazana Dorcas Sibanda ilunga lebandla le-MDCT ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lo nkosazana Nomsane Kevana, isiphathamandla senhlanganiso yeMopane Foundation eseBilitani. Ephathisa abantwana abaswelayo emaphandleni ngembadalo yama-school fees kanye lempahla zokusebenzisa isikolo. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga mama.
Usanda ukubhodabhoda ezikolo kweleZimbabwe ngomsebenzi wenhlanganiso yakho. Kuyini okumqoka okubonile?
Sambe ezikolo ezingu-6. saqala isholotho bahlupheka but isholotho I think even infrastructure esikoleni kungcono I think kungcono bayadlala ukudla abanamalankisi sasuka lapho sayinkaya inkaya indawo yakhona is very remote ongangukuthi imigwaqo yakhona kuyafika la esikole esikhona uhamba nzima ene ngokutsho kwabo abantu abaningi abasiki izina abantu abama-ofisini amakhulu khona ngalezemfundo abafiki ngokutsho kwa-headmistress wakhona isikolo sakhona isomakwelile sisegolitshena esayakuso etsholotsho sisegwayi kukosiphepha uyadlula kosiphepha towards the other side from enkaya I think kunzima laphana
ngabe beswela impahla zokugqoka kumbe bekhanya belambile kumbe okokusebenzisa
konke ngaphandle kokudla ngoba okwamanje ekhathi esesifika ungathi ukudla bekukhona ngokubona ngabantwana kuthelwa ngama-lunch box noma kuthelwa amagwandla wathevuke yabe kukuthwele but ukudla ingathi okwamanje akusenkinga abantwana bakhona omunye sagcina ngagcina siza u-administrator nabotshele ukuze nabe committee sibuze ukuthi kwenzakala ngabantwana labana because wawungadinga ukuthi utshele ukuthi umntwana lo kukhona into erongo ngaye kwatholakala ukuthi abantwana abangu-2 bakhona batshonelwa ngumzali after ukusuka kwaklasi ngoba last year sahamba futhi after ukusuka kwami last year batshonelwa ngabazali so bathe betshonelwe ngabazali kusho ukuthi kwakuvele kuhlutshekwa kwabo wavele waqhubekela phambili so impahla ababezigqokile zazidabukile ubona ukuthi yonke into nje ubona ukuthi kule nto engekho right lana umntwana ngumntwana ngikhulele emakhaya mina ngiyamazi umntwana okhulele osemakhaya ukuthi noma ungabe alila mali but abantu babe umntwana uyabe muhle umbona ukuthi okay but omunye even ebusweni umbhekeli ubona ukuthi umntwana ngathi usesizini ngathi uyakhala akwazi ukuthi wenzenjani
ukuthi abantwana labo bathola yini usizo olufaneleyo olunjengalolo lokuhlolisiswa akuthiwa ngesilungu ngama-therapy ukuthi bekube labantu abakhulumisana labo njengoba nampo labo esikolo babengalandaba lakho laze labuza le
angicabangi ukuthi bayathola ama-therapy thina abantwana esinabo ku-program yethu ku-35 izikolo zongezanelezi bangabazintandane but akuna-therapy abayitholayo and 90% yabantwana bonke esilabo thina banama-birth certificate okungangukuthi kwezindawo lapho esithola khona kune-social services kuze ukuthi manje kwenziwani uma kunje lenzani lini vele is like omunye uphosela komunye omunye la uphosela komunye la komunye la akakwazi ukuthi kufanele enzeni kunzima kithi kunzima kibo abantwana labana kunzima kubogogo laba vele angikwazi ukuthi into engathiwani na leya
ye kwezinye ke izikolo elahamba kuzo lapho elile nhlelo khona lafica kunjani
one sikhona esinye esenyashongwe kulomunye umntwana last year esathi simthola abantwana bonke babebuye labazali yena ngiyabuye ngalamzali sathola ukuthi istori sakhe umntwana lona watshonelwa ngumama watshonelwa ngobaba watshonelwa ngogogo so bagcinisisala bengama-siblings kuphela family of 4 omdala kulabo bantwana lawo wayena-17 years last year kushouthi na-18 this year so umntwana lona ona-18 ngiwayesengumama esengumama ephinde abe ngobaba abantwana lana babehlala bodwa so kwathi kufuneka ukuthi abazali bebe labantwana mna ngagcina ngithatha ispace omntwana lwa wangithasha kakhulu this time ngathi nifika so this time ugogo omunye abangahlali layo romali makhe kanina kuthiwa athe sikwabatshela wathi sethole umama besitsho mina so it was just so touching and ngenhlanhla umntanami unomzimba omncane ntona omncane wami una-18 years so ngandithetha iy'mpahla zakhe ezinye ngamphathela umntwana lana so wasegqoka it was just something else so kusho ukuthi wafa wafaka mpela isitembu ukuthi umama ombebuyile into ezifana nazenelezo ngoba athi zesuke sengitshela lokuthi kule trip afuna ukuya kuyo uyabona ukuthi njengomntwana esewutshela mpela ukuthi usisakhe lwana owayemdala na-17 ngayona ngithe ngifika kuthiwa umntwana lwa lapho ahamba asebenza khona sowathathing sathole indoda khona ngale so umntwana lokho kwami lokho okuncane yikho manje sokuphekela abalokhozena ama-4 which is so sad
ikusasa-ke
okwamanje siyathandaza ukuthi maybe kulo mnyaka sizethola ama-organization amakhulu azosipha imali okokuthi kuthi noma singafaka abantu abangontwana abangu-3 abanye next year or 4 at least asabe singayenzanga ukukhulu but khonokho i-1 sabe simthathile sabe silokhozile sabe silokhozile sase-achievement kithi
leyo balaleli bekuyingxoxo lo Nkosazana Nomsane Kevana isiphathamandla senhlanganiso yeMopane Foundation eseBhilithani thiyanini indlebe kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga yikho napha eWashington DC
sibongile sithandekile ube lela ngelihle silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande lilani
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yinawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.